uDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlofoza inyosi zizihlalele zodwa. Khathesi yonke into esimvukela senanzela ukuthi vele konke nje kunganithwa vele sethwele nzima. Siyazi ukuthi iCongress ibhizi isipresile recommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangele. So ngombono wami ngibona ngani yena wesenzwa izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazonzikela, kodwa unfortunately umthetho usumfikile khathesi usumtshaya ehlanekela. Ngombono wami ngibona ngani uzagcina esijele ngendaba ka-January 6th. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaphatisipethayo ababekhona ungena eCapital abaningi sebesemajele, yena khathesi sebemlinkile ukuthi nguye wa-influensa laba bantu. So ngombono wami ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu.
Yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya sengeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho?
Ngumbono wami abasekeli lokhu elakho, kodwa kabaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term. Ngombono wami ngibona ngani bakhona lapha lalaphana, ikakhulu ngabheka i-runoff yesenator eke yabakhona e-Georgia. Iyananzelela ukuthi ama-Republicans for i-candidate ayikhethwe nguye u-Trump bazwanile kodwa abatholanga i-majority, kodwa bazwanile ukuthi belwisane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azwana no-Trump, kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawufuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 ukuthi ebe yi-presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe liningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibona lokho kwenzakala ku-Congress lama-recommendation ayaku-Justice Department ukuthi bebheke amacala, ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi be yi-candidate. Kodwa kungenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate for ama-Republican ehlangana lo-Biden. Ngombono wami ayiboni engazama ukuthi akhiphe u-Biden ukuthi angatholi i-second term. Yebo, kungabe kukhona okuya kusenzakala ngesikhathi leso kumbe i-economy yalingahambi kuhle kumbe okunye okungahambi kuhle, kodwa ngibona lokho kungasangela ukuthi abantu bevotele u-Trump.